sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 8 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amazwe enhlanganiso yomanyano weSADC asevumelane ukungenela kumpi yakwele Mozambique esatshelwa ukuthi ingacaphakela laseZimbabwe.
Ibutho leMozambique lona selitshengisele ukuthi lokhu ngeza likwenelise lilodwa.
Ibandla leMthwakazi Republic Party livinjwa ukutshengisela kobulawayo, kodwa kwele South Africa ukutshengisela kwalo kuyaphumelela. Owayengumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe uthi kayanga kubandla le-MDC Alliance.
Kabathi ke ubebhe labantu benkayi sebe unitile le-MDC ngezinye indlela ukuthi ukulwa okwakukhona sesikufake eceleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zimbabwe kunye lamanye amazwe angumakhelwane sebevumelane ukungenela kwele Mozambique ukulwisana labahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo asebibulele abantu abaningi inkulungwane lenkulungwane zabaleka emizini yazo okwesatshelwa ukuthi lobu budlwangudlwangu bungacaphakela kumazwe angumakhelwane abalisa leZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni weSADC Troika lapho umongameli Emmerson Mnangagwa wabekhona laye labomongameli bakwele South Africa, Botswana lele Mozambique. Lomhlangano uthi uthole imibiko yokuhlukunyezwa okwenza omama labantwana ngabahlamuki laba. Lomhlangano uphinde wathi kumele kube nomunye njalo umhlangano mhlaka 28 wayona lenyanga ozahlela ukuba amazwe eSADC angangenela njani kwele Mozambique. Kule mbiko ethi asebebulewe ngabahlamuki laba sebesedlula inkulungwane ezimbili 2600 ukuthi abafika pose isigidi esisodwa 670,000 sebedinga ubuphepheli. Abahlamuki laba bese behluthine ingxenye yedolobho lePalma. Ekhuluma leStudio 7 uretired Colonel Buster Magwizi omele abalweli bempi yenkululeko abalwa bekuviyo leZipra uthi okwenziwa inkokheli yeSADC kulungile ngoba kule mithetho yalumanyano ethi kumele amazwe la avikelane. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Freedom Mazi uthi kumele amazwe wonke azwele uZulu weMozambique usizi, njalo ukungenela kweSADC kufuze kube yikuvikela uZulu weMozambique.
Ngombono wami ngiboni ngazani iSADC kumele ingenele ngoba sokube lokufa kwabantu abaningi, njalo abantu abaningi sebeziphepheli beselizweni labo. So leyo yinto nje emele imiswe, and okukhona esikubonayo ukuthi ibutho leMozambique lona selitshengisele ukuthi lokhu ngeza likwenelise lilodwa, lifuna usekelo ngaphandle.
Lokhu kusekelwe umnumzana Mavelas Khumalo wenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, yona ethi eleZimbabwe kumele lincedele eMozambique.
Umhlangano lo ucine usenza i-call yokuthi ukulwisana okwenzakalayo eCabo Delgado kakumiswe manxaso kumisiwe sokusipha ithuba lokuze abantu bahlale phansi bakhulume ngase bekhulumile sebebona ukuthi bangaqeda njani ukudonselana lo
umvukela waseMozambique ngwabahlamuki abalobudlelwano labenhlanganiso yamara ecacha yakwele Iraq leSyria eISIS owaqala ngomnyaka ka-2017 kodwa kumaviki ambalwa asanda kwedlula abahlamuki laba bavuke eseganga bahluthuna idolobho lePalma ngombimbitho esigabeni seCabo Delgado sona esilamafutha ezimota alenotho efika $60 billion enjiwa yinkampani yeTotal Air France. Embikweni wayo iSADC ibike ukuba ikhathazeke kakhulu ngokuhlaselwa kweCabo Delgado ikakhulu okungahlaliseki kwezizalwane zakulelo lizwe. Umhlangano lo ubizwe ngumongameli wakwele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi yena ngomgcini sihlalo wogatsha lwezokuvikela kwala mazwe ole-Ogaden Politics Defence and Security Corporation. Ngimele isitudio 7 seHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Ibandla lemphakathi Republic Party livinjwe ukutshengisela edolobheni lakobulawayo obekuqoqwe lamuhla. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leli umnumzana Mbonisi Gumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Inhlangano yemphakathi Republic Party ibiqoqe ukuthi kube lokutshengisela kobulawayo lasePretoria South Africa abekhona kwaba peaceful njalo. Kodwa ngapha kobulawayo awangapha amapolisa kobulawa yahlavuka evimbile lapha esithombeni kade sikhayelele ukuthi siyaqalela khona bavimba le-city center lamazubuko abengangena edolobheni namhlanje ngobuningi bawo abemalutshwane kakhulu kurestrictiwe njalo ama-private kombi lawa achovayo bebewayalisa ukungena edolobheni ekuseni ukuze wabagcina kubangela ukuthi amapolisi agijimisana lemthoko kukwenzakale extent abantu abangafika 8 balimala njalo enye imoto yamapolisi ichaya umntwana igijimisa umthoko. So isimo sakhona besingekho sihle, ama-members ethu amanye agcine sesesaba ukuthi agqoke ama-t-shirt ebandla esedolobheni okuyikho kudala ukuthi imatch igcine ingaphumelelanga ngapha kobulawayo.
Kodwa amapolisa beliwazisile yini?
Amapolisa besikwazi ukuthi ngeke siwazise, ngeke asinikeze imvumo ngoba bacashe ngeCovid ukuthi banikeze abantu imvumo.
Umnumzana Mbonisi Gumbo isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Amalunga ibandla leMthwakazi Republic Party lenhlanganiso ezithiyeneyo bebetshengisela lamhlanje esigodlweni seZimbabwe ePretoria kwele South Africa bekhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga abo lokuncindezelwa kwezabelo zeMathebeleland lenkabazwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Abephume ngobuningi amalunga ebandla le-MRP ephethe inqwaba izikhalazo ezibhekiswe kurhulumente weZimbabwe. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Velile Moyo nguye wethule izikhalazo lezi kuziphathamandla zommeli weZimbabwe kwele South Africa.
Sikhangele ukuthi urhulumente kumele athathe inyathelo indaba yegugurawundi. Siqhubeka siya phambili sikhangele izinto zelendi. Sikhangele futhi ke ukuvalwa kwamabhoda. Sikhangele futhi ke ukumiswa kwama-tax drivers kobulawayo kufakwa uzuko kulethwa amabhasi avela eHarare esiza kuyiwona azosebenza kobulawayo nama-drivers ekuya enjalo. MRP 9 eboshiweyo kufanele ukuthi khululwe ngokushesha. Ama-demands lawa siwafuna ukuthi ayenzakale njengoba sikhuluma kanje. Kuyekelwe futhi ukuhlukunyezwa abantu bakithi politically, abantu baphiwe i-preference ukuthi ba-exercise ama-political rights abo bengahlukunyezwa nguhulumende. Kuhlanganisa ukuthi bayekele ukuhlukumeza umongameli weMthwakazi Republic Party uMqondisi Moyo.
Leli bandla lithi amalunga alo eZimbabwe asephilela evalweni olukhulu kanti akhululeka kuphela engangena kwele South Africa. lithuthi abale kugrawundi sekufuze lukhulunywe ungakhathalekile lokuthi uhulumende uyafuna loba akafuni. Ilunga lalelibandla unkosazana Zanele Mguni uthi sebediniwe ngokuhlupheka emazweni bebalekela ungcindezelo elizweni labo.
Esikhundleni sokuthi kube sisekhaya sibheke ingane zethu sibheke imizi yethu kodwa nanku siyahlupheka sisemazweni ngenxa yokuthi ilizwe lethu alikhululekanga asinakho ukuthula okubuhlungu kunakho konke ngendaba yemathebeleland ucuku esihlangabezana nalelizweni i-forced immigration silapha asithandi sifisa ukuba sekhaya kodwa singaba sekhaya sizokwenzani ayikho umsebenzi nale msebenzi ekhona ithathwa ngabanye abantu abasusa kwezindaba ezathatha imisebenzi manje sebethatha iland angisayiphathi indaba yokufeyila kwabantwana ezikolweni abasemathebeleleni.
Ziningi inhlanganiso ezidabuka kwelamandebeleni ebeziyingxenye yalokhu kutshengisela. Umnumzana Nkosini Dumo Khumalo uthi konke sekuzanyiwe kwehlula ngakho sebefuna ilizwe labo abalijelwa inkosi uMzilikazi.
Njengabantu bakomthwakazi sifuna a two-state solution. Ayikho enye into esayidinga two-state solution. Umashona ndahlale yodwa umthwakazi ahlale yedwa. Yinto esiyifunayo bahluphekile abantu babulewe akula solution. Siyatshontshelwa ama resources ayathathwa left right and center so lento two-state solution is what we want. Phelela lapho.
Umnomzana Mbuso Ngwenya obemele inhlanganiso ye-Operation Free Mthwakazi layo betshaya phansi ngentonga ethi sebehlupheke kwenela.
Sithi thina u-government waseZimbabwe akayeke ukuhlukumeza abantu bakithi sokwanele manje ngoba lamanje lamabheli la aloke ekhitshwa okungabheliyo sesenele ngayo. Umlayezo nje simnikeza wona ukuthi maye ngasoza lalele lokho esikucelileyo okuzolandela kuzofana naye.
Umculi weZimbabwe odumileyo umnumzana Sebenzani Mqolo layo bekulokhu kutshengisela esithi uhulumende weZimbabwe akayele kubopha lokuhlukuluza abantu abasebenzisa ilungelo labo lokutshengisela.
Abantu kumele bebe lamalungelo, abantu kumele ukuthi ke bekwazi ukutshengisela ngaso sonke isikhathi ngaphansi kukahulumende wedemokhrasi. Lokho esikubonayo kusenzakala eZimbabwe kuyabonisa ukuthi ke ilizwe leliyana alila demokhrasi. Ngabantu akade betshengisela bengela violence kodwa namanje basaboshiwe basejele asazi ukuthi bazokhululwa nini.
Isiphathamandla ze-ofisi kamele weZimbabwe zalile ukuphuma esangweni lesigodlo zakhetha ukwamukela ugwalo lwezikhalazo lolu ngezikhala zesango. Le yinto ethukuthelise kakhulu iningi labe betshengisela laba. Kodwa-ke lezi ziphathamandla zithembisile ukuthi ugwalo lolu zizalusa kuhulumende weZimbabwe ukuze kutholakale impendulo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwuThuso Khumalo.
UZulu kobulawayo ukhala ngodubo lokusilela kwemali ethunyelwa ivela kwamanye amazwe. Ethi lokhu sokudala ukuthi bavukele emabhanga abanye sebelala endwendweni zamabhanga ukubangela ubusela lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abanye bathi bayathatha insuku ezifika phose iviki yonke besiyadinga imali abayabe beyithunyelwe. Kuthi abafuna ukwenza imali bayalala endwendweni bese bebhadalisa abafuna indawo zabo. Umnumzana Dumisani Mpofu oyisakhamuzi seNkulumane uthi balokudana okukhulu ngalokhu ethandabuza ukuthi imali le iselakala njani emabhanga.
Silokudana okukhulu ngomumo okhona elizweni ukuthi ilizwe lethu alithuthuki njani. Iningi lethu alisebenzi sigcinwe ngabantu abahlala ngaphandle kwelizwe nje besimanga imali abayithumelayo iyatshitsha iviki lonke kuthiwa ayikho. Okuyikho okwenzakalayo kuyini kanti? Uhulumende aluba uyalungisa lawa maphutha ngoba eqinisweni akula COVID ezaphela abantu betshona beyabuka edolobheni bedinga imali njalo umuntu nxa elambile engenza noma yini ukuze aphile. Kodwa lokho yingabomo sibili ukuthi silanjise abantu befihla imali.
Unkosikazi Sanele Sibanda uthi lokhu kwenziwa ngabomo ngoba imali igcwele phandle kubo siphatheleni.
Kulo kunzima obukhulu elizweni lethu ngoba i-corruption yiyo esebenzayo. Kwenzakala njani ukuthi imali iswelakale emabhenki igcwale emgwaqweni? Eqinisweni uhulumende kumele ananzelele khonokho ibhondi ligcwele emgwaqweni lezinye imali, bona bayithethe ngaphi, thina siswela encane eyokugada. Osiphatheleni laba abagcwele emgwaqweni yibo ababulele ilizwe, kodwa siyakwazi ukuthi kukhona okwenzakalayo okumele kulungisiswe masinyane.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhulayo uthi ukusebenzisa amakhadi emabhanga kuyadla kakhulu imali.
Hayi, indaba yecash ibuhlungu ngoba uyabuvuke ngo-4 khonapho usikuya la inele imali, but imali yangkhona uhlale uze utshaya uthole ufo ungayitholanga. Indaba yecash ibuhlungu kakhulu.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association INACORA, uthi uhulumende akala ndlela yokulungisisa lokhu ngoba isikhathi sesiside.
Abantu bayavukela besiye emabhenki baphenduke bengelayo imali, baqhume ebusuku, abanye balala khona emalayinini bayesuka bengelayo imali, bengela kudla kwabantwana, bengela mali ye-transport. Uhulumende kuyacaca ukuthi kuyamehlula lokho, kala ndlela yokukulungisa. Uyakhuluma nje ngomlomo kodwa abantu sebelokhu beqhubeka bephakathi kohlupho. Kuyadingeka ukuthatha amanyathela awezepolitiki lakwezomnotho ukuba kulungiswe lokho, ngokuba kuzalwa ikubi kwezepolitiki kwezombusazwe, ikwehluleka kahulumende kwezombusazwe okudala khona lokhu kuswelakala kwemali emabhenki.
Imizamo yokukhulumisana labebhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe yehlule ngoba isikhulumeli sebhanga besisemhlanganweni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama, sixoxa ngendaba eziphathelane labesifazane. Liyenelisa ukungena kuhlelo lolu ngencingo kumbe ukusithumela inombolo zenu silithinte. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sikahulumende wakwele Tanzania silandule imbiko ethi inhlanganiso zendaba ezavalwa ngesikhathi kubusa umuyi umnumzana John Magufuli sokumele zivulwe. Ngomvulo omongameli omutsha unkosikazi Samia Hassan uthe lezi nhlanganiso zingavulwa, kodwa isikhulumeli sikahulumende sithi uHassan wayesithi inhlanganiso ezobulembu kuphela yizo ezizavulwa. Umongameli Joe Biden lomchuchisi omkhulu welizwe leMelika umnumzana Merrick Garland bakhangelelwe ukukhuluma namhlanje ngemizamo yokwehlisa izehlakalo zokusetshenziswa kwemibhobho ukubulala abantu. Owayengumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi kayanga kubandla le-MDC Alliance. Kesizwe uBebe echasisa isimo sakhe kungxoxo esiyenzelaye.
Ama structures ka-2014 aye angikhetha kumbe angenza nganqoba kukhetho olwenziwa kobulawayo olwama nomination kungakayiwa ku-Congress. Ubusukhumbula ke ukuthi ke kulabanye ababambana lezano, kodwa lokhu be yi-MDC ukuthi ke basebenze lezano. Sebenze njalo ke uzakhumbula ukuthi ke kwabhalwa incwadi kwathiwa uBebe sexotshiwe. Uphinde njalo ukhumbule ukuthi sokuthiwe uBebe sexotshiwe ngakukhubeka sobala ukuthi iCongress leyo eyayenzelwa eSheraton kayisiyo yeMDC, iCongress yezano. Njoba yayiyiCongress yezano, ngizakubisela ke emuva ngikukhumbuze ukuthi nxa umuntu kuthiwa uyajoyina ibandla uyabe engayisiyo member yebandla lona lelo, uyahamba ayethenga ikhadi lalona lelo bandla abe sesiba ngojoyinele leli bandla. Kodwa uzakhumbula ukuthi mina ngubeke sobala kugwalo engilufakileyo njalo ukuthi kusukela ekuxabaneni kweziphathamandla ze-MDC okwaqala ngo-2016, imbono yami ngiyibeke sobala. Njalo nxa ngiyibeke sobala, engingakutsho ukuthi-ke hhayi labo abathi uBebe ujoyine i-MDC kabakubeki kuhle, kabathi-ke uBebe labantu benkayi sebeyunayithile le-MDC ngezinye indlela, ukuthi ukulwa okwakukhona sesikufake eceleni, sesizibone kufanele ukuthi sisebenze ndawonye ukwenzela ukuthi sikhiphe izano enkayisawo. So angiboni ukuthi ke lapho okukhulunywa yilabo ukuthiwa kuyajoyinwa kuyathiwa hayi, ngibona ngani ibale lithi ukujoyina lelo asilithatheni sithi lisetshenziswa izano. Thina i-opposition ibala lokuthi kuthiwa kuyajoyinwa, ngibona ngani kasikulibeke neceleni ngoba esikulwisayo okwakathe siyizano. Sifuna ukuthi sibambane ukuthi silwise izano, hatshi ukuthi kube lo muntu othiwa uyajoyina. Umuntu ojoyinayo ngokade engekho, mina kangisoze kuthiwe ngiyajoyina ngoba kade ngivele ngikhona.
Manje njengoba kukhanya kungasoze kwayenzakala ukuthi amabandla nalawo mabili MDCT le-MDC Alliance kubambane, nxa sikhangela inkulumo evela kunqazombili.
Ngumbono wakho lo Gando ukuthi ubone ngani abasoze babambana? Ngoba phela ukubambanayo lapha ngabantu. Nxa abantu bangabambana, lo ozithi yena ungumkhokheli ezama ukutshontsha ibandla elingasilo lakhe, uza kubona ukuthi akwenzayo kakuqondanga. Uzahle ahambe ayejoyina khona ngale ezamini. Ngoba abantu be-MDC bazabambana. Bangabambana, abantu be-MDC bazamkhipha endaweni yabo, kumbe bazamkhipha bahle ahle ayejoyina leyo zana. Angikholwa ukuthi singahle sinqume sithi khona akusoze kubanjani. Njalo futhi mina ngifuna ukukwala khona ukuthi khona nxa silandela umthethwandaba we-Supreme Court ngendlela eyawubeka ngayo ukuthi sibe silokhu siqhubeka sithi thina kulamabandla amabili, asivumeni ukuthi ukhona owatshontsha ibandla ele-MDC esetshenziswa izano. Lokho ngiyakuvuma, hatshi ukuthi kuthiwa kulamabandla amabili.
Umnumzana Bednico Bebe ngowake waba ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Abalwela ilungelo loluntu labamabandla aphikisayo bathi uhulumende elokhu esephula amalungelo oluntu ngokubopha mahlayana abangavumelani lembono yakhe. Lokhu kugcizelelwe inhlanganiso elwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International esanda kwethula impumela yokudingisiswa kwayo. Lapho ethi ithole ukuthi uhulumende weZimbabwe ucatsha ngemva kwemigoqo yokwenqabela i-COVID-19 ukwephula ilungelo loluntu. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe uhulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi ekuphika lokhu esithi inhlanganiso ezizimeleyo kanye lohulumende welemelika basebenza ndawonye ukweyisa umbuso webandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi yecubungula ezombusazwe, endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions kugatsha lwangentshonalanga yelizwe, onguye osungula lingxoxo.
Sinabantu abaningi ababotshwayo, bangabotshwa uzothi asebebotshwa ukuthi ba-break imithetho eyale COVID-19, kodwa bananzela abantu ababotshwayo kakhulu yibona abangathi bangapha abaphela amalungelo abantu abezepolitika abakuma-opposite parties, bona yibo kakhulu abakhanya ngathi bayabanjwa. So ngokunjalo amapholisa asecathe ngemva e-COVID-19 uhlukumeza abantu, kodwa kumali kakhulu ngoba vele uhulumende wethu weZANU-PF kunjalo.
Yebo, yingqobe sikuwe mnumzana Mkandla.
Hayi, ngiyavuma kakhulu, ngivumela lo Sibindi lapho. Iqiniso ukuthi wona vele kaze angaqalisa into ezine-COVID-19. Uhulumende lo vele ngoncindezelo, ngitsho lanini lakhona ukwabaze baliyi-new dispensation, akulanto entsha. Asebaluleka manje ngobana umhlaba ungaphansi kwayo i-COVID-19 le. Amadoda labusayo labomama babusayo sebekhweze nje izinga lokuhlukumeza amalungelo abantu bethembe ihawumbe isiviko se-COVID-19. Ngivumela lo Sibindi. Uhulumende lo vele kalandaba lamalungelo abantu lingafa lonke yena vele kagcize eqakala kulokhu. Bona abantu bona labo abahlukunyezwayo belandela izinto ezikhona kusisekelo sombuso.
Mnumzana Sibindi, sibonile njalo umbiko owethulwe inhlanganiso ye-Amnesty International. Lingathi kobulawayo zaziziningi yini izihlakalo lezi? Kumbe kuyafanana la kwezinye izigaba zelizwe?
Siyalandela ukuthi njengoba idangane siyalisitsho, izinto ezinjalo zikhona ziyenzakala. Eqinisweni ukuthi abantu bezawuthiubani ubelapho bangasabonakali ukuthi babeqonde ngaphi, abantu babezikuza imbuzo. Kodwa kuliqiniso ukuthi ngase njengoba umkande ejile ukuthi vele into la iqala isikhathesi. Intatha zama-8 zingegugula wuli abantu benyamalala besenzayo. Akulanto emangalisa ukuthi abantu bayanyamalala bezinde babulawa ngoba vele from independence up to now abantu vele kuyindlela abaphatha ngayo. So-ke iqiniseni ukuthi kungabe ngxenye abantu abaola isikhathi inumbers ezehlile kodwa abantu bale bebenyamalala. So leyo yiqiniso elikhona okufanele uhulumende ezibazokubona khona ukuyananzelelwa kulungisiswe ngoba kuzanti kuyaqeda abantu limaza labantu.
Sesibuya kuwe Mnumzana Mkandla, sike saxoxa lelunga lebandla leZANU-PF Mnumzana Joseph Chuma uhlelo olufanayo ngeviki edluleyo, wathi labo abeZANU-PF bake bechithachithele imhlangano. Ungathi lokhu liqiniso yini? Amapholisa awabandlululi?
Semangihlanga lwesibindi, uyabona ke yiwo kuthiwa ngamanga luhlaza lawo abadala. Imihlangano labo abantu bayenza santando beza abakufunayo ngasikhathi bani zokuthi ungubani esilungunxa ememeza ibizo leZANU-PF akukalutshwane nxa kuyakokwenzakali. Xa kuyakwenzakali bachitha imihlangano eZANU-PF kutho ukuthi kuyabe sekuliwa ezomndeni ezangaphakathi esingathi ngama-factional wars. Kodwa eqinisweni iZANU iyazenzela imihlangano yayo ingayibhukanga lokuyibhuka. Sibonile kusenziwa ama-DCC inyakeni, siyambona nangulo mama lo kuthiwa yi-first lady usabalalile izwe lonke izolo bekhona begwanda akulambo ehlangana labantu kakulamuntu omisayo. Ngamanga lawo bathatha ngomunwe. Iqiniso umthetho weZimbabwe ukhangela ukuthi ungubani usuka ngaphi. Xa iZANU-PF bazenzela imihlangano yabo santando anti bona bazenza umlimo waphansi. Ngamanga lawo kuthiwo lijakalele lakithi lalo kanti utilithina kumele lizame ukuthola idlelo lalo lingomanga ngokukhuluma izinto ezingayisizo. Umthetho usebenza kancane njengoba usibinde chilo usebenza kancane kweyingxenye vele kabakhangele eceleni nje.
Awakho awokugcina ngamafitshane Mnumzana Sibindi ukuthi kungenziwani?
Eqinisweni ukuthi abantu bezimbabwe kufanele babambane. Impendulo yokuthi sizame ukubambana sisebenze ndawonye silwise isitha lesi esibusayo irejimu ekusayo iZANU-PF futhi ethi izinto zitshintshe ngoba so ngabe khona kungaze kutshintshe umuntu onguye othungamelayo after i-behavior iyafanana. Sizaqhubeka sidubeka amakhosi angaze akuthini akusiphedisi. Abantu bakhona bafuna ukubambela embusweni ungavusa ikhanda uyanqona. So ngokunjalo impendulo ukuthi akuphume kuwena esikhundleni.
Siyabonga. Ungasigqibela ingxoxo Mnumzana Mkandla.
Ngiyabonga lami ngikhonabo into lesingakhupha oyedwa kuyasala kunjalo uphumile umgabe. Kwesinye isikhathi sibone ngathi uze ukuthi mhlawumbe engxenye umgabe wayengcono. Bona abantu kumele kumiwe ngenyawo akuxokozele abantu bangaze bathandabuza ukuthi babonakalise ukuzwa kwabo ngendaba lezi ezamalungelo abantu. Kakumiwe ngenyawo abantu baxhasale bangakhangeli lokhu lalokhuyana kodwa bathi okunye baza kubona behamba ngendlela. Kakuphume bona babantu ngobana engakutsho ngesilungu ukuthi i-system yabo ivele kayilungiseki. Kungangcono kuqaliswe kutsha abantu babone ukuthi bafake abantu abazazwisisa izinto zamalungelo abantu, abantu abalifuce liphume.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi yecubungula izombusazwe. Ubexoxa endawonye lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amazwe enhlanganiso yomanyano weSADC asevumelene ukungenela kumpi yakwele Mozambique esatshelwa ukuthi ingacaphakela laseZimbabwe. Ibandla leMthwakazi Republic Party livinjwe ukutshengisela kobulawayo kodwa kwele South Africa ukutshengisela kwalo kuphumelele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ekuseni ngo-6:30 kumbe kusasa ngo-7:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.